Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri ngokwesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Adinge usizo kwamanye amazwe kumbe kwamanye ama organizations, especially all World Food Program, ukuthi bancedise ukunika abantu ukudla ngoba elizweni lonke akula lapho esingathi kona abantu bavuna kumbe bathola anything emasimini abo.
Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank selethule impumela yophenyo oluveza ukuba isimo sendlala eZimbabwe lokhu sisiba sibi ngamandla.
Ezilesilwane esilonya olukhulu olwesabekayo ukuthi ungaphenduka udeluke emlageni uyesaba ukulandela inkomo. Zihluphile ke lezo zilwane, inkomo zibanjwa ngokusa kwamalanga. Sichaya 2-3.
Izakhamuzi zePlumtree zikhala ngodubo lokuhlaselwa kwezifuyo ikakhulu inkomo izilwane. Ukuphuza ukuvumelana kwePhalamende yeMelika ngoncedo lwemali eyokuphathisa ele Ukraine kumpi yalo le Russia kubikwa sokubangele ukufa kwabantu abaningi akade bengasinda kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank selethule impumela yophenyo oluveza ukuba isimo sendlala eZimbabwe lokhu sisiba sibi ngamandla okuzadala ukuba abantu abaningi bakhangelele kusizo lokudla okuzamele luvele enhlanganisweni yezizimeleyo lohulumende. Ibhanga leli lithi lo manje iZimbabwe inothile ngakho konke okwenjiwayo akula mali enelayo eyokuthengela abantu bonke abalambayo usizo lokudla ngesikhathi sendlala engaka. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esethula imbiko ephikisanayo ngesimo sendlala elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi leZimbabwe lilokudla okwenela umuntu wonke, kodwa ugatsha lwezokulima namhlanje lubikele iParliamente ukuba leZimbabwe likhangelane lendlala embi ngoba izilimo ezifika isilinganiso sokuthathwa ekhulwini 3% kuphela kuyizo ezilakho ukuba lesivuno esikhanyayo, ukuthi amasimu ayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% asechile kungasoze kwadotshwa loba isiqu. Umnumzana Obed Jiri unobhala omkhulu eofisini yomphathi ntambo wezokulima utshele ikomiti yezokuvikelwa kwelizwe eParliamente ukuthi uhulumende wanikeza abalimi abangaba isilinganiso samachumi amabili lasithupha inhlanyelo lomquba phansi kohlwelo lweintwasa, kodwa iningi labo sebetshelwe izilimo.
So this essentially means that 3% of our crop is the one that is irrigated and 71% is dry land. And going forward, you will probably see that.
Lokhu ukuba izilimo zethu ezifika i-3% kuphela yizo ezathola amanzi, i-71% komile. Isimo sakhona sesisibi kakhulu ngoba besingakhangelelanga ukuba indlala iza kuba nje.
Omunye umlimi wakugwesela eJombe, umnumzana Bright Chuma, uthi kuliqiniso ukuba isimo sendlala elizweni sesisethusa.
Ungakhangela ikakhulu emasimini ngoba abantu abaningi baphila ngokulima lokufuya. Ngakhala emasimini amasimu kuchile, ezinye indima ezalinywa kodwa zimilanga, ungawa ukuthi sebeluze konke utshani benkomo konke namabili.
Lokho kusekelwe ngomunye umlimi wakoseke umnumzana Richard Ncube, yena othi kumele kuthathwe amanyathela khona manje ngoba umumo okhona uzoba mubi ngamandla kunyanga ezilandelayo.
Uhulumende kumele adinge usizo kwamanye amazwe kumbe kwamanye ama-organizations, especially World Food Program, ukuthi bancedise ukunika abantu ukudla, ngoba elizweni lonke akula lapho esingathi kona abantu bavuna kumbe bathola anything emasimini abo.
Ingcwethi ezicubungula ezenhlala kahle kaZulu lokunakekelwa kwakhe zithi ngabe umongameli Mnangagwa uyethula umthetho wokuma manzonzo kwesimo sendlala elizweni njengalokhu okwenziwa inkokheli yamanye amazwe egoqela kwele Zambia ukuze liphathiswe phansi kwenhlelo zenhlanganiso zamanye amazwe omhlaba ezigoqela o-World Bank, World Food Program lezinye. Yena uMnangagwa lokhu esima ngokuthi eleZimbabwe lilakho ukudla okwenela wonke umuntu ekuvikeleni ingozi yendlala edalwe isimo sokuguquka komkhathi ngesigudumezi ese-El Nino. Lanxa i-World Bank isithi iZimbabwe inothe okwamagama ngokwenjiwayo, akula mali enelayo engena esikhwameni sikahulumende engasetshenziswa ukuthengela uZulu olambayo ukudla. Uhulumende yena usola izijeziso ezabekwa ngele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ukuba yizo eziphazamisa isimo somnotho welizwe. Kodwa ele Melika lithi lokhu kubangelwa ngumbuso weZANU-PF okhona manje ongananzi intando kaZulu njalo ogcwele inkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zePlumtree ezihlala emangweni ogoqela imbimba, Bambathi laseJujume ezilagise inkomo emabhongane zikhala ngokuthi seziphelelwe zinkomo ngenxa yezilwane ezihlasela izifuyo kulumango ilanga libalele. Okunenga sikuzweni kuNtunkamile Nkomo weStudio 7.
Njengenhlala yenza nxa kungomnyaka wendlala, izakhamizi ezinengi ezigabeni zebulilima ePlumtree zithinta imihlambi yazo ziyelagisa emabhongane lapho okulamadlelo angcono lamanzi. Kodwa ezinye zithi sezithwele nzima ngezilwane esizibulele inkomo ezedlula amashumi amabili kusikhatshana esedluleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Innocent Ngwenya.
Inamba yezilwane nxa sibala njengabadingi bezinkomo sihlezi lenkomo egangeni zingaba ngu-9. Kulezilwane ezihamba zingu-3. Ezilesilwane esilonya olukhulu olwesabekayo ukuthi ungaphenduka udele ukuya emlageni uyesaba ukulandela inkomo. Zihluphile ke lezo zilwane. Inkomo zibanjwa ngokusa kwamalanga zitshaya 2-3 zisidla.
Esinye njalo isakhamuzi esilenkomo ezisemabhongane umnumzana Difa Dube uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa bengakaphelelwa izifuyo.
Imabhongane yiyo kuphela indawo lapho esesibona ukuthi singasisela khona inkomo, lapho inkomo zethu ezingasila khona. Uhulumende akathathe impela linyathelo elinzima kakhulu ukuthi babone ukuthi inyamazana lezi bazikhiphe, inyamazana ukuthi bazikhipha ngayiphi indlela thina silandayo, ngoba isilwane asidliwe inyama yazo ukuthi mhlawumbe ungathi abantu bangakhala ukuthi sibulawe. Kodwa-ke thina ngenxa yokuthi sidalwa umonakalo omkhulu noma bezibulale, kodwa okukhona abadinge indlela ukuthi bengazikhipha njani izilwane lezi ziphume phakathi kwethu, senelise lathi ukuthi silwisele le drought ngapha, kodwa-ke ngapha kungela budli obukhona.
Amazwi kaDube agcizelelwe nguNgwenya yena othi lanxa sebecele abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management iZimparks ukuthi bangenele, akulalutho asebelwenzile.
Basitshela ukuthi bazahambisa umbiko khonale kubakhulu and then bazabuya bezosinceda, kodwa bakaze bebuye bezosinceda. Okukhona inkomo ezinye zibanjelwa khona ekhempu
yibo abaze bekwanisa ukuthi belamulela inkomo kodwa iyabe isifile. Thina okwethu sihamba ngokuyahlinza. Inamba engingayitsho ngi-estimator enkomo esezibanjiwe ngiyacabangela ukuthi idlulile 20. Roughly mbali ijutshume, mbali ibhambazi, mbali ihingwe. But i 20 le ngibalayo mina I'm sure ngile 3 weeks ngikhonale but ngithole kulezi adliwayo so inamba yalezi engathola zidliwe angiyazi ukuthi zingaki. Kubuhlungu mnumzana lokho kwenzakala emabhongani.
Isikhulumeli sogatsha lwezimpacks umnumzana Tinashe Farao ubengabambeki ecingweni futhi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Izilwane zemabhongane lezi zicatshangelwa ukuthi ziphume eWange National Park. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezifana leWange lenkayi lazo zikhala ngenyamazana zendle ezifana lezilwane lempisi eseziqede izifuyo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Kweziphathelane leMelika ukuphuza ukuvumelana kwephalamende yeMelika ngoncedo lwemali eyokuphathisayele Ukraine kumpi yalo leRussia kubikwa sokubangele ukufa kwabantu abaningi abakade bengasinda kulimpi ngoba sokusilela inhlamvu zembhobho. Lanxa idale leSenate lavotela ukuthi imali efika phose amabhiliyoni alikhulu 95 billion ithunyezwe kwele Ukraine lakwele Israel, idale leThe House yilo elisele ukuthi livumelane bese kuvotwa. Ukusilela kwenhlamvu lemibhobho sokubangele njalo ukuthi ibutho lakwele Russia lihluthune amanye amadolobho. Embikweni wakhe ophathelane lesimo sesizwe iState of the Union, uMongameli Joe Biden wabika ukuba ukwehluleka ukuphathisa amabutho akwele Ukraine kuzabangela ukuthi lezi zukulwane zeMelika zisole lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe weMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ukraine iphiwa izikhali ayiphiwa imali iyareleaswa and eningi yakhona iya kuma contractors lamakampani and imali yakhona eningi ihlala khonapha eAmerica and it's part of what okwenza i-economy ibe ngaka, ama-arms manufacturers, ama-consultants, konke lokhu, le-news lani abentatheli. Imali liyana izahamba labona lama Republican abaku Congress abantu ababafakayo abantu abalama interest. Ukudliwa kwe-Ukraine ngale eRussia, mina ngokubona kwami amboni ukuthi it has anything to do with this khali. Wonke umuntu nje, all military analysts, ungazukhangeli uPutin wathe engakangeni laphana e-Ukraine amasama troops, uBiden owasho wathi solongu asozongeni kakhulu uzathatha mbija. Wonke umuntu wayekwazi ukuthi uzahlephuna. I-Russia is too big, too powerful and too close, and it has too many abantu abesiRussian abalesimpatri leRussia, especially ama-region ona lawana. So ukuhlephuka kwawo ukuthatha kweRussia lokhu, it does not yet signal i-defeat ye-Ukraine. Into evivele isazakala ukuthi lana ama-region kuzaba nzima for Ukraine to hold on to.
Kodwa ngokubona kwakho ubona begcina bevumelana yini ngodaba lonalolo ukuthi imali ize yethulwe?
Mina ngokubona kwami mboni ngani imali lana izahamba, mboni ngani izethulwa isebenze. I think okuningi ikhona lokho nje ukuphikisana okukhona abazama ukuthi i-agenda ka-Joe Biden ingahambi smooth. Kodwa kuyafana le government shutdown, uhulumende bazamvala kuze kube nini, okusho ukuthi sebefuna i-civil disobedience kuphela. Mina ingcekeza zagcwala ezitredini. Imali ye-Ukraine ingazeli ukuhamba, i-Ukraine kuyamele intshintshe i-strategy and amboni ukuthi izekele ukuhamba. Amakampani lawa akade senza ama-commitment lama-contract ama-arms ukuthi azakuthini.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo weMelika, ubexoxa icingweni leStudio 7 ese-Indiana ngapha kweMelika. Lanxa umnotho elizwe ungamanga kuhle bakhona abasakhulayo asebephume lamacebo okuziphilisa lamabhizimusi aphumelelayo okumangalisayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labatsha abaphatheke kunhlelo ezibatholisa okokuziphilisa lakumabhizimusi bathi lokhu kuveza ukuba nxa amathuba amqotho ekhona balakho ukuguqula umumo wezomnotho eZimbabwe. Omunye walabo abathi imisebenzi yabo iqhubekela phambili ngendlela ebukekayo nguThabani Mlilo, umlobi wengwalo njalo ofundisa abanye abatsha ngezokuba ngabakhokheli.
Okwangenza ngingena enhlelweni lezi ukuthi ngikhula nje lami ngakhula ngingumuntu omunye wethu ngamela abatsha. So kwenza ngaba lesifiso sokuba ngikwanise ukufundisa abanye ngolwazi engiluthola ngokuba ngumthungameli owesitsha abatsha balawo ama-solutions okulungisisa ama-problems esihlangana lawo emphakathini esiphila kuwo.
Kodwa uThabani uthi loba kunjalo abasakhulayo abanjengaye lokhe befuna uncedo.
Kube lemithetho evumelayo ukuthi ama-programs afana lawo leadership and entrepreneurship abe yiwo aqakathekileyo ezifundweni ezifana lasezikolo lasema-university. Njalo abalama resources abafana lama yenza amabhizimusi kufuze labo banike ama resources.
UPrince Mahlangu osakhulayo wakobulawayo laye ule bhizimusi aziqhenya ngalo elokupheka ukudla kwesintu. Uchasisa kabanzi ngebhizimusi lakhe leli elaziwa ngabaningi ngokuthi yiMagriza Made Me Cook.
Konke lokhu wavelela isalukazi esindala esangikhulisayo sihlala emagugwini North uMankomo uyengwayo wangifundisa ngokuqatha ukudla kwesintu. Ugogo wayejala ukuthi ukudla kwesintu kuyingxenye yamasiko lemvelaphi yethu njalo uqathethe sukulondoloze. Lami nje ngakubona uqathethe ngiqhubeke phambili ngomsebenzi lo ukudokumenta ukudla lokho ukudokumenta amasiko.
UPrince uqhubekele phambili esithi bayathakazelela imisebenzi yakhe labo abalothando lwamasiko.
Ngiyasiqhenya ukuthi umphakathi uyawuthanda umsebenzi wethu. Umphakathi ubona uqakatheke ukuthi sivuselele amasiko, sivuselele imvelaphi yethu, ikakhulu isikhayele ukudla kwesintu. Umphakathi ubona ukuthi ukudla lokho kuzachabalala. Kuchabalala ukudla kwesintu ukuthi lathi njengabantu siyazilahla, silahla imvelaphi yethu, silahla amasiko ethu.
Imisebenzi encomekayo eyenziwa ngabasakhulayo laba iqhutshwa elizweni lonke jikelele loba ligugudeka ngamandla idola leZimbabwe. Abogatsha olubona ngendaba zabatsha bathi uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukutholisa abasakhulayo amathuba okuthi imizamo yabo yezandla iphumelele. Umsekeli kamqondisi obona ngezokukhitshwa kwemibiko kukhansili ebona ngendaba zabatsha eZimbabwe Youth Council, umnumzana Tanzika Kuranungo, uthi abasakhulayo abafisa ukusungula amabhizimusi kumele bethola imfundiso efaneleyo kukhansili yabo kungela mbadalo.
We are formalizing business for young people.
Aba sakhulayo sibancedisa ukuthi amabhizimusi abo aziwe okusemthethweni. Zingaba ziwomile izinto elizweni kodwa khona amathuba engajeni zikahulumende ekwembeni ekulimeni kwezempilakahle balakho ukuzuza amathuba abasakhulayo.
Umnumzana Busisa Moyo okhokhela inhlanganiso e-United Refineries uthi abasakhulayo bengalahli ithemba ngenxa yesimo somnotho esibi esiselizweni.
Umuma unzima kodwa kumele sibekezele, sibe lesineke, sibe lethemba njalo sixhumane nxa oncane ubambane izandla lomunye omkhulu ubusiness sincedisane ukuthi amabhizinesi abe lokho eqhubekela phambili. Nxa ukwanisa ukuquma ama-costs awe-business kumele uqume nje.
Ezinye ingcweti ezicubungula indaba zabatsha zithi nxa uhulumende lenhlanganiso ezisebenza zizimele zingatholisa abasakhulayo laba uncedo abalufunayo ukuze imisebenzi yabo iphumelele kuzabanceda kanye lezigaba abavela kuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abantu emaphandleni bathi sebephila nzima ngenxa yomnotho ogugudekileyo okokuthi kabenelisi ukuthola imali yokuthenga ukudla njalo lezifuyo zabo kazisathengiseki ngoba sezicakile njengoba kungasela madlelo lamanzi. Okunengi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abantu abahlala eKezi, eTsholotsho, Lubane, Bulilima, Mangwe, Bybridge, kwanda lezinye indawo eMathebeleland. Abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi isimo esibi somnotho kanye lokoma okudalwe yiwungani kwezulu kwenza ukuba behluleke khona ukuthola isitshwala kumbe ilambazi kanye ngelanga. Bathi behluleka lokuthengisa inkomo, imbuzi, amadonki lezinye izifuyo esezilentengo ephansi ngenxa yokuphela kwamadlelo. Inkomo kwamanje bathi zicake ukuthi eyodwa ithengwa ngamadola eMelika angamakhulu amabili $200 kulokuthi ibize amakhulu amane amadola eMelika kusiya phezulu. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi eLupane uthi kuyesabeka ukwenzakala esiqintini sakibo. Uthi intengo yempahla layo isikhuphukile.
Akusaphileki ngoba inkomo yizo ade sizikhangelela ukuthi yizo ezisiphilisayo, yizo ade zibhadalela abantwana esikolo, yizo ade zithengise ekhaya. Kathesi inkomo usuyithengisa ngemali encane ukuthi sokusehlula ukuthi uyithengise ilobulayo. Abantu abasakwazi ukuthi benzeni. So esikugqugquzelayo nje ukuthi abantu behambisana lesimo senesesikhona ngoba okungalandela lapha ukuthi kuzagcwala idoti, ugcwala ingcekeza, inkomo zethu sezisifa. So siyagqugquzela ukuthi abalima ahambisane la yona le intengo ekhona bedobhe khona okuncane ngoba lakho khona okuncane kwangkhona kusadobheki. Ama prices akhuphukile ezidolo sikhuluma kunje.
Umnumzana Clarence Juma ohlala eNatisa eKezi la uthi kuyethusa ukubhekane lozulu.
Amabele sesiwalimile ahle hatsha vele esesemancane phuma ukuthi akula lutho lukhona ukudla sesicabanga ukuthi sithengise yini izifuyo ukuze sithole ukudla ngoba besidla khona phane emasimini kathesi akula lutho. So akula ndawo yokubamba ngaphandle ukuthi sithengise izifuyo. Amanzi vele aluduba ahlupha amanzi. Ongalamgodi ongazange umgebhe ibhole uvele uyabuye uthole nzima ngoba labo makhelwane uyakwanisa ukuthi uyacela amanzi kibo bakutshele bathi hhayi amanzi semalutshwane lathi angasiphelela. Hayi avele asisakwazi, uNkulunkulu nguye osekwazi lokho. Thina kathesi songaphandle songaphezu kwamandla ethu asikwathi sizaphila njani.
Sibi isimo sendlala lokhu kudika komnotho eTsholotsho. Umnumzana Mduduzi Sibanda ohlala esigabeni esiphansi kwenduna uNqoya uthi babambe owangaphansi ngokuswela ukudla lokunye.
Akula kudla kulani, izula linanga, kwatha abantu vele sebekhangelela ukuthi sebezathola laba something. Umumbu suqalisa ukukhahlela lokungamakhomane sokusiba khona, kwatha lolude lendumba leli babelimile sibili abantu but kuthile banye vele bengafushanga lokufusha kunzima. Abantu vele sokunzima sibili mangoyisela leziwa kudliwa lutho baphila nzima nzima nzima. Lamanje kathe sokwanti kuyabhaliswa kokuthi bethola ama-handouts but hhayi asonto vele sithi siyikhangelele ukuthi kukwenzakale okwamasinyane okwakathe sivele indlala enye nzima angazalibonakali nzima kakhulu ngoba la manzi ele kathesi wona la kulizanyana kokade kunile asekho akusela lutho nemigodi izibhorane ezinye vele amanzi asaphumi okwakathesi vele kunzima kakhulu.
Abacubungula ezomnotho bathi isimo somnotho kasuke ziguquke uma uhulumende engaguqulanga indlela aphethe ngayo ezemithetho lezombusazwe. Kodwa uhulumende uthi uzama ngamandla wonke ukuba alungise umnotho njalo lokudinga ukudla kobalambayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ngamavuko amatshono ya ezizizikhuluma but my main interest namhlanje ikundebele lo owesuza lo usekhuluma ngamaphathi ukuthi ama-opposition in wayebhize ukuthi sisisirayit angithi yiwuthengisi wonokuqalisa ukuthi usole iphathi okade kuyo. So wafuna ukushamisa ahlale laphana ona mdala izani siyi-infiltrate iphathi ahlale kuphela ukuthi athabise ukuthi ondebele bathabe nabe ngit umuntu uzakhuluma ukuthi umhlabathi lo aluthengisela abantu lapho esonto sokuhambe njani kumele kudilizwa kukadilizwa yini ngoba abantu laba labathengisela emadlelweni abantu igovernment nxa ungekho involved wena usuyitshelile yini ngoba kule namba kumele izifonele libatsheli ukuthi lapho amadlelo athatha sisipho kwakokuyini ifome yakho vele ikuphathe sibone ukuthi uzakuyanga ezimbabwe lapha
kuli-7 Studio 7 bingelele kibo bonke abalaleli kanye labaphathi bohlelo lapha besicela kini baphathi bohlelo like lisibizi abezentuthuko kazo ezilapha emaphandleni kanye lasemadolobheni ukuthi beke besitshele kukuthi kati yini enza ukuthi uhulumente kuthi uzigebhelele oba umgodi wakho sokuthi abhadale imali emzini wakho thina sibhadale imizi leyo siyibhadalela leyo thela sophinda kuthiwana ungagebha umgodi emzini wakho thelela umgodi lowo ukuthi kodwa ilizwe lethu liyabehle liyilizwe lihamba kuhle sibili kusemthethweni sibili wamazwe wonke kweni ukhona okungasahambi kahle kuleli lizwe hayi hayi politiki nayi ngale ndlela bakithi siyacela sibili ke lisibizele bona nje libabuze kahle ingethi nayithi singawaziki umthetho kumbe bona yibo abafuna ukuthi sibambe inkonzi nje
siyabingelela emsakazweni Studio 7 abasakazi labalaleli abathandekayo bengicela usizo ngilengane ekhubazekileyo eyinkazana ila 9 years ngicela ukuncediswa kahambi kahlali kakhulumi ngitholakala kulezi inamba +267 74 079 937 +267 74 079 937 la ku WhatsApp ngiyatholakala bengicela lingiphase lingincedise ikho konke elingabe lifisa ukungincedisa inamba zami liyambamba kuzo zonezo ngingabonga ma ngingathola umusa wenkosi lokuncedisa lokuxhaswa ngiyabonga balaleli
siyabingelela siyabonga somethu amazimbabweni ebambane beyinto eyodwa beyimbumba ukuthi ehlanganise amakhanda akhulule ingane ezizayo ezincane njengamanje ngoba ma bengazange bekwenza lokho sawudonselana ngamaphathi ukuthi mina ngumthwakazi omunye ethi ngingu-CCC omunye ethi mbe ngingu-Blue Nation akukho lapho liyakhona lingamashona nangamandebele lisakhuluma lokho alikabali nje amazimbabweni abambisane ebe yinto eyodwa evumela into yokuthi bengenza kanjani ukuthi bekhiphe izanu bekhulule ingane zabo ngendlela oJoshua Nkomo labo Robert Mugabe babambana ngakhona bazi wakhipha i-government eka-Ian Smith yabo
salibonani salibonani Studio 7 salibonani balaleli labalandeli salibonani labasakazi Studio 7 kambe kambe ugovernment uya bona yini indlala ekhona lonyaka amanzi akula emakhaya kuyini abukuzamela abantu ukudla makuthi akuyaholwa bakithi uholiswana nje ngobungane Studio 7 akhe likhulume labaphathi bakhona ekhangelele abantu kudla indlala 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 ibhokile namanzi beborisi borane emakhaya imigodi emakhaya bantu bethola amanzi
lawo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngokwenzakala empilweni zabo lani lingathumela enu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp +1 202 465 0318 Good Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatha ngokuxotshwa eZimbabwe kwezisebenzi zohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwe USAID. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank selethule impumela yophenyo oluveza ukuba isimo sendlala eZimbabwe lokhe sisibi sisiya sisibi ngamandla. izakhamizi zePlumtree zikhala ngodubo lokuhlaselwa kwezifuyo ikakhulu inkomo yizilwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.